Umfelokazi welunga le-CCC elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa phambilini kokhetho lwama-by-elections umnumzana Tafumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sokwedlule inyanga ezintathu kungela muntu obusebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe. UMashaya ubikwa wathunjwa ngabantu ababehlome ngemibhobho abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO kumbe amalunga ebandla leZANU-PF mhlazi ku-11 ngolwezi watholakala efile eHarare. Ukubulawa kwakhe kwasolwa kakhulu ngabanengi okugoqela umanyano we-United Nations owaxwayisa uhulumende ukuthi aphenye lolu daba kabanzi. Unkosikazi Mashaya utshele iStudio 7 ukuthi uhlukumezekile kakhulu ngokuthi ababulali bomkakhe balokho bezihambela nje. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ayisiyonto emangalisayo ikakhulu ukuthi abantu abasehlangothini oluphikisayo behlukunyezwe bebulawe ababahlukumezileyo abababuleleyo bengabotshwa. Lokhu yimpilo yinhlalo i-44 years eZimbabwe esesiyiphilile. Iyo ikho inhlalo yabantu abaku opposition. Uma uku opposition awuvikelwanga ngumthetho, awuvikelwanga ngamapolisa, kodwa ungahlukunyezwa nje laloba ubulawe ngabantu abavela ebandleni elibusayo, kungabi into ezenziwa ngoba kusanshiniwe ngabaphetheyo. Uyawubabone bephuma bekhuluma bekloloda ukuthi bona bangaze benzeni, akulanto ezenziwa. So mbona ngazathi amapholisa lawo ayakwazi ukuthi ngeke bebophe umuntu ovela ebandleni elibusayo eqhubeke esemsebenzini one way or the other, ugcina exotshiwe kumbeni esusiwe lapho desebenzela khona. So ayisiyo nto ethusayo, yimpilo yabantu vele bonke abaku-opposition.
Emthethweni kukhona yini okungenziwa okungenyusa umfutho sigcine sibona mpela amapholisa ebopha umuntu kumbe abantu ababulala uMashaya? Ngoba sabona ngesikhathi sika Itai Dzamara, lanxa nje lokhe ngaziwa ukuthi watshonaphi, inkantolo yangenela yathi amapholisa kwakumele akhulumisane lemuli kaDzamara ayazise viki ngeviki ukuthi uphenyo lwaluhamba njani.
Bekuqakathekile ukubana iparlamente yeZimbabwe, amakhosi eZimbabwe afuqe into leyi, kodwa lesadaki layo kuyakuqakathekile ukuthi ikhuthaze umfo wabo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo onobhala jikelele wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthe simtshayele ucingo ngalolu daba ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.